Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtawazo umuhle selamukela kumsakazo we studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka 13 November 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lezanupf likhangelelwe ukuthi lizabuya emthethweni laba lamhla kuyaphikisa udaba lokuvimba umongameli emasomnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli.
Kulamacala nje, so kalula kalula kukatuthwana mbone ngani ele Kenya kuphela last year or the other year yilo lotende kumbulaye laphumelelayo.
Ilizwe leZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe ole Heroes Day.
Bakhona abanye abangazange ba uthole umvuzo wokuba ngabantu abalulekile waba ligama nje ukuthi ngahambe liphi.
Abantu abambalwa bathi abantu abaningi bathi kwethusa ukwenziwe libutho eHarare elisanda kubulala abantu abambalwa.
Ngesikhathi sembuso kamgabe sike sakubona lokhu ikakhulu ngapha kwele Mandebeleni. Nxa besesizwa sikubona kuma-TV kuyesabeka kusikhumbuza into emangalisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi lizakuya emthethwandaba lamhla ukuyaphikisa udaba lokuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli. Umnumzana Mbunyaradzi Paul Mangwana unobhala wezemithetho kubandla leli uthi balamagqwetha alitshumi lambili aza kuya emthethwandaba. Umanyana we-MDC Alliance uphikisa okwethulwe iZimbabwe Electoral Commission ethi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho olusanda kwenziwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Job Sibanda igqwetha elizimele lodwa elithi kunengi ungaphuma emthethwandaba we-constitutional court.
UChamisa bathi bona bafisa ukuthi i-court ithi uChamisa nguyowina ama-elections. Nxa kuyikuthi kwehlula i-court inalify ama-elections lawana imisibiza kamanye ama-elections inyanga ezimbili zingakadluli. So ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilahlwe akulokunye kwesine.
Wena-ke njengegqwetha sibili ubona ngani pho kungaphumani kona?
Well, singazi. I'll tell you ukuthi into enjalo vele amacala nje, so kalula kalula kukalutshwana mbone ngani ele Kenya kuphela last year or the other year yilo lotho endikhumbulayo laphumelelayo. Asonto elula abantu bangaze bakhangelele ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hayi ingxenye ikhodi izavumelana lapho. Kuziningi izinto, icala lingalahlwa nje ngesizathu sona lesi sokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona. Lilahlwa icala ngenxa yakhonokho. Engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaninginingi angavela angayenza ukuthi icala lilahle. Lobu fakazi futhi bona lobo buyabuye bethebe ikhodi labo ngenzakala ukuthi ikhodi i-ATI thina ubufakazi lobo elibukele buletha siyabubona yi, kodwa thina kabusisuthisi kasikuboni ingani loba izinto aluba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitsho ngayo kwakuzaba le-result eyehlungeneyo. Asiyo nto elula kulo msebenzi.
Umnumzana Job Sibanda ligqweda elizimele lodwa sixoxelaye ekobulawayo. Ezinye iingcwethu kwezombusazwe zithi udaba oluphanyukwe ngumanyano we-MDC Alliance emthethwandaba ngempumela yokhetho olusanda kwenziwa lulakho ukuvumelana lokwethulwa iZimbabwe Electoral Commission. Iingcwethu lezi zicabangela ukuthi lokhu kungenziwa ngenxa yokuthi umthethwandaba ungabe ufisa ukuthi kungabe lodlakela kwezombusazwe kwele Zimbabwe. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Omunye walabo abalombono lo ngumnumzana Bakla Tambo, ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa.
Okuzakwenzakala yikuthi e-constitutional court ubaba uChamisa le-MDC Alliance awasoze benqobe, okuzakutsho ukuthi ubaba uMnangagwa ngemva kwe-constitutional court izizwile udaba lawo uzagcotshwa abe ngupresident weZimbabwe. Ubaba uMnangagwa kayifuni le singathi i-run off ngoba u-2008 wabafundisa kakhulu ukuthi i-run off ayiwineki kalula, nganjalo akula muntu ozabe ezamncedisa ekukhankaseni ubaba uMnangagwa. So yikho ozakwenzela ukuthi i-run off ingasoze ibe khona ngenxa yokuthi i-run off nxa iyakuba khona izawuba lobudlongodlongo obukhulu kakhulu.
Umnumzana Dumisani Nkomo uvumelana loThambo esithi ibandla leZANU-PF kalifisi ukuthi luphindwe ukhetho lolu.
Bengahlosa ukuba kube le rerun kumbe kube lokhetho njalo. Bona zani lokhu kungancede kakhulu uChamisa ngoba ngaba le thuba elingcono ukuthi anqobe. Esikwesabayo kuphela ukuthi ungaba le rerun ofengxayo ungagcina sokulo lakela.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF njalo engomunye wabanqotshiweyo ekhethweni oludluleyo uthi izikhalazo ze-MDC Alliance azimanga kuhle. Uthi bahle baqala ngokusola uMnangagwa kulokuthi basole iZEC. Uthi kaboni ukuthi idale lizakhipha impumela efiswa ngumanyano we-MDC Alliance.
Izikhalazo zabo zonke ngibona into azimanga kahle ngoba bahle bavele baqala ngokuthi kona bakhombele umkhokheli wethu baba u-Emerson Ndambuze Mnangagwa waba yi-first respondent. Kukanti-ke laye ubaba u-Emerson Ndambuze Mnangagwa ebengumdlali wenguqulo ebidlalwa yokhetho lweZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sipho Masina uthi uza kwamukela loba yisiphi isinqumo sedale ngoba kafisi ukuthi kugcine kusiba lobudlwangudlwangu.
Umbono wami bengiwukuthi samukele anything okukhulunywe yi-court, simove on ngempilo zethu because sifuna ukuthula ngoba indaba ze-rerun siyabesibona ukuthi kuyagcina abantu sebasilwa, so kulabantu abafayo sikhulekele nje kuphela ukuthi yena lo oyabe fakiwe ayenze izifiso zabantu.
Umumo okhona phakathi kukaZulu ngokwesaba njalo iningi labantu alisakhululekanga ukukhuluma. Impumela yedale ikhangelelwe phakathi kwamalanga alitshumi lane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBritani zilengqondo etshiyeneyo ngodaba lolu. Asizweni umsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda exoxa labanye babo.
Umnumzana Chamisa uthi lobufakazi bokuthi waqilwa kumpumela yokhetho olusanda kwenziwa yikomishini yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. Uthi amavoti akhe anikezwa umongameli Emerson Mnangagwa. Unkosazana Asamoyo uthi kakuvuma ukuthi umnumzana Chamisa wanqoba kukhetho lukamongameli.
Chamisa wadliwa kakhohlwe nje ngalokhu nje asikhohlweni noma izanu yariglayebo, they say that, but okusalayo okukhona ukuthi asimuveni oni sikhohlwe kuzabonakala after 5 years ukuthi kwenzakalani. That's when maybe okungasiwa nakhona emakhoti again ma ingarigla futhi izanu cause manje ayi asikhohlweni vele.
Umnumzana Thabani Sibanda uthi omantshi bemthethwandaba weZimbabwe bakhethwa nguhulumende weZANU-PF, ngakho-ke kakubona ukuthi kuba le mpumela yomthethwandaba engaguqula okwethulwe yiZEC.
Mina ngibona ngathi i-MDC loChamisa bazichithela isikhathi ukuthi bethathe udaba lolu beluse enkantolo. Bengaze befuna amagqwetha ayi-50 okusalayo amamantshi lawa ngaseZimbabwe ngaweZANU-PF, ekugcineni yibona abazothatha izinqumo ngalolo daba.
Abanye bathi omantshi sebesebenza bekhulekile njalo sebezimele bodwa. Lokhu kwasuswa esikhundleni owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe owayebancindezela. Umnumzana Alex Ndebele ngomunye wabo.
I-judiciary okwakathesi isizimele, ayiseyiyo liyana ekamgabi esiyibonileyo. Sizibonile into eziningi zisenzakala, abantu bevunyelwa ukudemonstrata besenzani, konke nje kuhamba emakhothi, amakhothi sipha izinqumo ezingalabhayasi. Ngile themba ukuthi okuza kuthi kuphume ku-concord yikho isinqumo esiyabe sile mfanelo.
Ingcwethu zithi ubufakazi obethulwe umkhokheli we-MDC Alliance abujulanga okuthi umthethwandaba we-Constitutional Court ulakho ukulahlela khatshana lolu daba. Kodwa-ke umanyano we-MDC Alliance uthi balabo ubufakazi obuzalahla phansi uMnangagwa. Iningi labantu lethi sebekhathele nezombusazwe njalo sokuqakathekile ukuthi ilizwe lilungiswe, impilo iye phambili. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930, 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ilizwe leZimbabwe lamhlali nanza usuku lwe Heroes Day. Kulabanye abathi bayahlupheka okumangalisayo ngenxa yokuguguteka komnotho. Bathi akula sizathu sokuthi bananze usuku lolu ngoba bathule nzima ngokudingela abantwana babo ukudla. ELeZimbabwe linanza usuku lolu mnyaka yonke ngoncobakazi. Sixoxele lonkosikazi Priscilla Ndlovu, omunye walabo abalwa impi yenkululeko.
Kumele abantu ukuthi bayithakazelele. Amazwe wonke insuku ezinjengazona lezo bayazithakazelela. Ukuthakazelela kungabe kuyini okwenzakalayo kodwa kakwesuli ukuba yithi wethu. Kumele sihlale sikhumbule ukuthi savela ngaphi. Ukuze labantu abeza ngemva kwethu abantwana bakwazi ukuthi kwaye kwaba le ndaba enjengayona leyo.
Nxa sisikhangela lawe phela kungani ezempini lezi uyakwazi ukuthi wawangenangena mpijana. So nxa sisikhangela khonoko-ke wena kuzwisa njani enhliziyweni yakho isimo esikhona lamhlanje esabalabo abalwa impi yenkululeko?
Kubuhlungu kakhulu ukuthi bakhona abanye abangazange bauthole umvuzo wokuba ngabantu abalwela inkululeko. Kwaba ligama nje ukuthi ngahambe empini. Kube sokusiba lalabana abanye abakhona abatholayo lalamhlanje baloko bethola basizwa bengamaqhawe ngenxa yokuthi bahlezi kahle. Abanye bayadubeka.
Nxa sikhangela wena kodwa uzwa njani enhliziyweni yakho sibini?
Mina ngibonga abazali bami, ngibonge le Nkosi umlimi omkhulu wakuyo ukuthi yangiphathisa. Loba ngingatholanga lutho kodwa ngazizamela ngamamandla ukuthi ngize ngibe lapho engikhona. Kodwa ngingatsho futhi ukuthi bakhona abanye babe kulesiyana isteji sokuthi loba babengaze bezame njani bengelancedo babengasoze babefike lapho engikhona kumbe lapho kulabanye. Ngitsho ngalokho singakhohlwa ukuthi abantu abahambe empini bayalwela inkululeko. Abanye babevele besuke beqalisa isikolo kodwa bengaqedanga bafika kwenye indawo. So labana abantu abathi bevela le bekwazi ukudubula umbhobho balwa sibile egangeni kodwa kusilela khona kukhani ukuthi bakwazi ukubhala lokuzimela lokuthi badinge imisebenzi kwenye indawo. Nanko abantu beZimbabwe ngabantu abafundileyo. Yikho kwenza ukuthi bakhanye besalele emuva lokuthi baqilibezele nje nguhulumende nabanye ababebakhokhela. Kwakusalela khona phana ukuthi kabazange bathole isikhathi esihle sokuthi baphakanyise bazithuthukise.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngomunye wabalwa impi yenkululeko. Sixoxela eseSeattle eWashington khonapha kwele Melika. Abantu abaningi bathi lokhu bethidibele ngokwenziwa libutho leZimbabwe National Army elibulele abantu abayisikhombisa eHarare ngesikhathi kulabanye abakade betshengisela besola iCommission yeZimbabwe Electoral Commission ngokuphuza kwayo ukwethulela uZulu impumela yokhetho lukamongameli. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Abanye abantu bathi lesi senzo sibakhumbuza umbhuqazo wegugurawundi ezabelweni zemathebeleni lenkabazwe ilizwe leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse. Amasosha kahulumende abulala abantu abafika inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 kumbhuqazwe lo. Omunye wabasola kakhulu okusanda kwenzakala eHarare ngumnumzana David Nkomo othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende osehlale embusweni okwesikhathi eside kangaka usebenzisa ibutho ukuthi abulale abantu abangenacala.
Lokhu asonto yokuqala kusenzakala mfowethu. Ngo-1983 iZanu yabaqeda abafowethu eMatabeleland. Kuyinto ezisosize ukuthi uhulumende sengaze abe lolaka lokuthi abulale abantu bakhe.
lokho kugcizelwe ngumnumzana iPhethule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaph othi kumele uhulumende ahlolisise okwehlele abantu abadujulwa ngamapholisa njalo lokuthi ibutho leli lalingaphansi kukabani.
Sithi akube le investigation ma kube le command labs kusho ukuthi ucommander in chief is not fit ukuthi ebe lokhu ephethe isikhundla leso njengopresident. Kusho ukuthi sethathelwe amandla over amasosha okuyingozi kakhulu ebantwini beZimbabwe.
Umnumzana nangakho wafisa ukuthi udaba lolu luphendlwe ngabantu abazimeleyo ukwenzela ukuthi kuvele egcekeni ukuthi ngubani watshela ibutho ukuthi lingenele emgwaqweni libulale abantu. Umnumzana Kenneth Moyo uthi la ngamazi omuntu nje odinga ukuthakazelwa nguZulu njengoba ukhanya engani ukhala ngelihlo elilodwa.
Loba nje esenza izithembiso zokuthi uzenza loba yini esemandleni akhe ukuze akulungisise uyaphosisa nje. Lokhu sakubona ku-Simplicious Shihambakwe ku-Ground Commission eyasungulwayo kodwa kayisazange yaphenduka ukuze yazise uZulu ngalokho eyakutholayo okusho ukuthi kakulanto azayenza umnangagwa.
Ongunobhala wabasakhulayo kubandla lezanu PF umnumzana Munashe Mdutsa uthi okwenzakala ekupheleni kokhetho kubalela indaba ezadingisiswa njalo awuqondanga ukuthi lezi zinto zikhulunywe zingakadingisiswa.
Okuningi nje okwenzakalayo especially mhlaka 1 August lokunye nje okuningi yizinto ezenzakala emhlabeni sikwaziyo ukuthi izinto ezitholakalayo kodwa ngeke ngakhuluma kakhulu ngakho ngoba upresident yena upresident Mnangagwa sikhulumile ukuthi as soon after his inauguration uza set up i-commission ezakhangela into lezi ukuthi bebone sisi ubedingisise ukuthi kuyinokwenzakalayo ngoba nowayenzani ngoba nowayenzi. So we cannot comment on izinto ezingakadingisiswa i-commission le eza set up ngupresident. And then also indaba zehamba kwe-commission we cannot talk about it now. Upresident asikhulumeni ngakho upresident se-inaugurated.
Amazwi ashiyeneyo athi kuyayangisa okwenzakala eHarare lapho ibutho elilokho likhona emphakathini. Kumele sithu 7 seHarare, ngu-Gibson Pepe.
Silokhu sikudaba olufanayo. Iningi labantu ezansi emaNdebeleni lithi ukubulawa kwabantu bedutshulwa esigodlweni kubethusele njalo kwabakhumbuza isikhathi sombhuqazo weGugurawundi. Walbert Ncube usiba lolu daba.
Ngolwesibili iZimbabwe izananza usuku lwabezomvikelo lweDefence Forces Day kodwa lonyaka luza ngesikhathi uZulu ekhonona ngokuziphatha kwebutho eladubu labantu abayisikhombisa bafa ababetshengisele esigodlweni eHarare bekhonona ngempumela yokhetho. Iningi labantu esabelweni sezansi emaNdebeleni lithi ukubulawa kwabantu kusetshenziswa imbhobho kubathiye bethithibele njalo kubakhumbuza isikhathi sombhuqazo weGugurawundi lapho abantu ababulawa khona kabuhlungu. UNkosazana Juliet Nkiwani, umqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women's Development Association of Zimbabwe, uthi inyathelo lebutho lijiye izakhamizi zithithibele.
Besingakhangelelanga ukuthi lolu khetho kungaba lomphefumulo otshabalalayo, kungaba legazi elichithekayo ngesikhathi sembuso kaMgabe. Sike sakubona lokhu ikakhulu ngapha kwele Mandebeleni. Nxa besesizwa sikubona kuma-TV kuyesabeka kusikhumbuza into emangalisayo esabeka esake sayibona abantu bathithibele ngalokho.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Ekhe Moyo isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ezansi emaNdebeleni odi bekungadingakali ukuthi butho lisebenzise imbhobho.
Nxa ngakukhumbuza ukuthi uChiwenga nguye obe ngucommander 1 brigade, uMnangagwa nguye obe nguminister of state and security, abayibo ababe responsible ngedeployment ye-5 brigade khonapha. Ukudubula abantu bebaleka ubadubula ngemuva bekungela kulwa between abantu lamapholisa ukuthi leyo ami ingenele njani ifohlela ishiya amapholisa. Ambonanga isizathu sayo sokuthi i-ami ijinisele amandla ayo kangakana.
UNkosazana Nokuthula Mahuba isakhamuzi eGwanda uthi uZulu akumelanga ethesi ibutho icala ngoba livele lisebenza ngokuthunywa. Uthi kumele kudingwe owathi ibutho lingene emgwaqweni lidubula abantu.
And i-command is from the commander, so isenzo samasotsha leso sibe sibi kakhulu, but kumele sinanzelele ukuthi umuntu omubi kakhulu olecala kakhulu is the one okhomandile but ekunje asange sikubone uhle kwakhomba ukuthi kule ndaba bekumele ukuthi babe silenced bengakhulumi ngalokho ngempumelelo yokhetho ebisiyenzakile indaba kamele idle ukhomanda kadingakali aziwe.
Umnumzana Patriotic Ndlovu esinye sezakhamuzi zeGwanda uthi ukudutshulwa kwabantu libutho kubisela muva imizamo kahulumende yokukhumisana umlotha lozulu wakuleli.
Amanxeba lokhu evuselelwe thunuka esikubalekayo lesa sikukhalela ukuthi abantu baxoliswe abantu kuphume konke kuzinhlupho le ezikhona ngombuso wobudlwangudlwangu lokubulawa kwabantu kodwa kusaqhubeka phela. Pho-ke kuxolwa kanjani? I-peace and reconciliation yakhona iqhutshwa njani? Mbone ngani liphutha elikhulu kakhulu elingatshengisiyo ukuthi uhulumende lo utshintshile.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhulumile phambilini ukuthi uzasungula ikomishini ezimeleyo ezadingisisa okwenzakale eHarare. Umnumzana Edgar Ncube Simbuke eGwanda uthi sesemningi imibuzo ezafuna impendulo.
Ukuthi ovele nguye owanika amasosha lelo gunya ngubani ngoba esikhangelele ukuthi nguye ukomanda wamasosha laye ubuza umbuzo ofanayo ukuthi ngubani. Pho thina sesibuza ukuthi kanti manje ngubani nxa amasosha esengadubula ebulala abantu ngoba thina esikwaziyo njengabahlali belizwe leZimbabwe ukuthi amasosha ngabantu bokuvikela abantu hayi abantu bokulimaza abantu. Pho sesiyaphephelaphi nxa labo kumele basivikela kuyo basebesiqeda.
Ibutho lakuleli lajabulelwa ngabaningi nyakenye ngolwezi ngesikhathi lisuswa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni kodwa kwamanje uZulu likhomba ngeminwe elethesa umlando wokubulala abantu kungelasizathu. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Omunye wabanqotshwe kukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa kwele Zimbabwe uthi akulasizathu esingamenza ukuthi ahambise udaba lolu lukamongameli emthethwandaba njengalokhu okwenziwe ngumanyano we-MTC Alliance. Okuningi asikuzweni kudaba esilothulelwe nguMavis Gama.
Umnumzana Joseph Makamba Busha, umkhokheli webandla le-Free Zim Congress, uthi loba ukhetho lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo kaluzange luqhutshwe kahle. Wethule lokhu emhlanganweni awenzele intatheli izindaba eHarare lapho aveze khona ukuthi wehluleka unqoba ukhetho lolu ngenxa yokuswela imali yokukhankasa. Uthi wehluleka ukuthola imali emabhanga ukwenzela ukuthi ayisebenzise kungakenziwa ukhetho.
If we had enough money to be able to take whatever little we had in our bags, we could have campaigned effectively.
Ngabe kuthiwa sasile imali sisanelisa ukuthatha yona leyo enlutshwana ebingeyethu emabhanga sasizokhankasela ngokwaneleyo.
Omunye wakhe umnumzana Ronald Ndlovu owancintisa kukhetho lokudinga amalunga edala lephalamende esigabeni seBybridge West uthi laye wehluleka ukhankasa ngoba wayengenelisi ukuthatha imali emabhanga.
Akulalapho engangani ngalusola khona ukuthi umkhetho lwalolu minyaka nale minyaka le edlulileyo hayi lolubelo phambili sibelubelo kabelo kahle ngeke ngasola kungakho ka ngathi inkatazo ebe khona njengokutsho okwe kwatsho umlonga ngemeli ukuthi we had no access to ama resources particularly finance.
Unkosazana Rabelisani Ngwenya ongunobhala jikelele webandla leli esigabeni seByBridge ngomunye wabakhulume emhlanganweni lo.
Into engani sihluphile thina njenge-Free Zim indaba yama-resources. Ama-resources njengoba lizulu president udla ekhulumile, ama-resources imali bezingaphumi kuhle emabhenki. So ukhetho lethu lube lulama-hiccups here and there.
Umnumzana Crispin Tavura, isikhulumeli sebandla leli, uthi luhambe kahle ukhetho lwalonyaka njengoba bekungeladlakela.
Imali ibingatholakali kumabhenki. So abanye abatholanga imali kuhle ngoba kube kutholakala ama-$20, ama-$30. So njengebandla le-Free Zim kube kungala mali ekukhambeyina. Amanye amabandla babethola, especially ibandla elibusayo, imali babeyithola sebelithula sibe singayitholi.
Baningi abethule imbono yabo emhlanganweni lo, abagoqela intatheli zindaba umnumzana Njabulo Ncube.
Kwethusa ukuthi uthole i-presidential candidate isitsho ukuthi election be-free and fair, kodwa abantu bebekhuluma ukuthi khona izekhi even ekuqaleni ilama-problems. I-voters roll was incomplete, ukwethuselwa kwabantu emakhaya.
Uncube uthe inkulumo yabe-Free Zim yokuthi benza ngcono kulamanye amabandla aphikisayo kulolu khetho iyamethusa.
Lokho kuyamangalisa ngoba ngabe kutshengisela ukuthi khona ngabe kuliqinisa ukuthi khona ngabanye bagula abafonywa izandla ukuthi belegitimize ukhetho lolu.
Ikhomishini yezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission yathi umongameli Emmerson Mnangagwa wangoba kukhetho lukamongameli. Umanyano we-MDC Alliance uyakuphikisa lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Ngesibaleke incwadi zenu kona manje ukuthi libhala lisithini kuFacebook yesindebeleni VOA Ndebele. Kulontukameli Ncube osiphenduleyo lapha besibuza ukuthi pho kumele kwenziweni ngodaba lolu olwe-MDC Alliance osemthethwandaba, kumbe ulubona njani udaba lolu? Uyabhala-ke lapha ukuthi mina ngifuna ukuthi umthetho ungathathi hlangothi nxa ukuthi izekhi yawona kumele ithonisiswe, njalo kumelanga ukuthiwa kumbe lokhu wezanu kumbe kwe-MDC kumele kube ngolelizwe lonke. Kuzobuya-ke uvikela Golide laye ukuthi ya i-MDC kumele inikwe okumele ikuthole. Kuzobuya njalo uZenzo Juma uthi bazoyikhota imbenge yomile. Kuzobuya labanye futhi ababhalayo uNathi Sikhali lauthi ye siyabona ukuthi kulabantu abaningi ababukela udaba lolu, so sizabona ukuthi kuzahamba njani. Then kuzobuya-ke uhloniphani Mlilo uthi mina yikuthi ingqondo yami ikhaliphile okudlula abantu abaningi abeZimbabwe. Uthamiza ngeke anqobe kudaba lolu, iZanu PF phela siyazi ukuthi benjani. So uchitha isikhathi ye lithumeze phela lisitshele ukuthi likubona njani konke lokhu udaba lokhetho nokunye okutshiyeneyo. So ke mbonazani isikhathi sethu singazanisa sihlungu mangoye. So singakehlukani-ke izulukandaba uthani mbale khonokho-ke ongani silakho okuncane, kodwa-ke uthi sithi cha umsakazi okancane ileli zwele ukuthi utshayani xa sesitshaya-ke ezomusic. Ye kukhanya ngazani isikhathi sethu sesiphelile. Ngitshelwa uproducer wami lapho ukuthi hayi isikhathi sesiphelile. So singakehlukani ngokuthi zingikhangele ezinye indaba ebesikhokhela namhlanje. Ibandla leZanu PF likhangelelwe ukuthi liza kuya emthethwandaba lamuhla. Uyaphikisa udaba lokuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi athathe isikhundla sikamongameli. Ilizwe leZimbabwe linanza usuku lwamaqhawe ngesikhathi abantu abaningi besithi bayadubeka okumangalisayo. Abantu abaningi bathiko ibutho lenza okungavunyelwayo emthethweni lize libulala abantu. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo onkipstube.